Endaweni zethu namhlanje ugatsha lwabatsha olwe MDCT lube lomhlangano lentathelo izindaba namhla. Sizalethulela okukhulunyiweyo. Umongameli Khama wele Botswana usezathiya ubukhokheli belizwe lakhe kunyanga eziyisithupha ezilandelayo. Inhlanganiso yeZim Kids Orphan Trust ifundisa abantwana bezikolo ezine ngegciwane le-HIV lempilo. Ku-Livetalk namhla kuhlelo lwabasakhulayo olweza Connection sixoxa ngelanga lokuzalwa kukamongameli Mgabe osekuthiwa seliza kuba likhefu. Thumelani imilayezo lenu kuwhatsapp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930-6065-15460 laku-13860 kHz ku-short wave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.